udubo lungaba sendaweni ezithize nje enkomo labalale okokuqala. Iningi labantu abalazithupha zokuthi babhalisele ukuvota. Uhlelo lokunika abantu izithupha lwalusilela abantu bayakhumbula okwaba lesikhathi labo ukuthi izithupha kazitholakali, imishina ifile. Yikho lokhu sibile mbono lokunye kungaba imbangela yokuthi abantu bayebalutshwane. Okwesibili, njengoba siseduzane le-South Africa leBotswana, iningi labantu abatsha ngokuswelakala kwemisebenzi basuke bathaba imingcele baya emazweni wona lawo engiwaqambileyo besiyadinga ukuziphilisa. Ngibone ngathi-ke okunye ungaba yikho lokhu, njalo okunye okungaba ludubo yikuthi abanye abantu sebediniwe into zokubhalisela ukuvota ngoba bayakuthi esingaze sibhalise sithini kakuntshintshi lutho. Engathi i-registration fatigue ngesilungu. Zona lezo izinto yizo ezidubayo lokuthi abantu babona le misebenzi engabi khona ithandwa ngabantu bokuza babe sebenzisa imali bavota sezokutshintshe lutho. Phela amajaha la otekeja abasebenza emagangeni bawutshinta abalazi isikhathi sokuthi benze njalo bona badinga imali. Yizizathu mina engizibonayo engathi zibangela ukuthi ababhalisela uvota bayebalutshwane.
Ukubo tshekeja bonabo abathe baphatheke ngokudinga imali ila kulabo abathi sebediniwe ngokuvota ngoba kulatshintsho luba khona esikhathini esiningi, kukhona ongathanda ukukutsho kubo yini?
Engakutsho yilokhu ikuthi nxa umuntu esezimisele ukudubeka aze ayekufa, yebo angatsho njalo. Kodwa okhangelele ukuthi impilo yakhe kumele iguquke ngoba yena utekeza sozahlale engutekeza amandla ayaphela. Kuzaphuma ukwenza okunye ngoba laphana kulapentsheni akulani akukaziwa lokuthi kuyaphumani ngamadayiza nje ngamakhasi ukuthi nxa edobhile udobhile. Engingakutsho yikuthi okwanonisa ingulube kakwaziwa ngubani owaziwa ukuthi enxa bangabhalisa babhalisele ukuvota udubo lwabo lungaphela. Phela ukuvota kukhangelelwe ukuthi luqede udubo lwabantu.